Ngokubona kwami osokwenzakele ukuthi sebenavelela ukuthi hayi linto abangeke bayibulala, bangathatha konke abakuthethiyo, bangaxotsha konke abakuxotshileyo, banikane lezimali ezaziphuza ukuthi zibe ngezebandla likaNelson Chamisa. Kodwa abangasoze bekukwanise yikuthi bebulale umcabango lombono wokuthi hayi iZimbabwe ifuna inguquko, lokho kabasoze bakukwanisa. So-ke ngalesi sikhathi kukhanya ngani lokho bangabe sebekunazo.
Siyabona ukubana sekule mbiko ekhomba ukubana ukhetho lungenziwa ngomnyaka ozayo, kungaku liqiniso yini lokho?
Lokho ukuba liqiniso gani? Uyabona kusukusela izolo bembhala mina ku-Twitter handle yami ngisithi khona sokusobala ukuthi iVEC kaso independent commission, yi-commission ebuswayo idonswa ngamakhala libandla leZANU-PF. Lokho sikukhulume ngoba bese sikwazi ukuthi khona sokule phepha eselibhoda ngaphakathina kweVEC. Lumbiko okhuluma ngawo kasombiko okhutshwe ebantwini kwathiwa bhadla kawubuye kupublic yiVEC, ngumbiko esuphiwa ngabantu abaphakathina kweVEC labo abangasela ethando lalokhu okwenzakala kuleli lizwe. So yibo abasiphile ukuthi hayi khathesi nanku sokukhanya ngani sokulokunyakazela sokuthiwa khona kasilungiselele ama-elections next year. Bona kusiya ngabo lombiko bekungafuzanga siwuthole masinya, bekungumbiko okade ufuza ukuthi usithathe by surprise ngo-February umnangagwa esefaka i-proclamation esesitsho-ke ilanga lokuthi ama-elections ayakuba ngelanga elingaka, ngoba bona vele basebenza bendawonye leZANU-PF. Akula sizathu so esenza ukuthi ama-elections engabi khona eZimbabwe kusukusela last year kanti amazwe wonke e-Southern Africa asigombolozeleyo sibabonile besenza ama-elections i-COVID yona leyo ikhona. So i-COVID bekuyindlela yokucatha nje ngomunwe, ngoba sibabonile abezana ama-politbureau ama-central committee bebelokhu behlangana kusukusela last year. Akula lutho kade lungehlula ukuthi khona ama-elections abe khona. Okuyikho nje okade kusehlulisa ama-elections yikwesaba umnumzane uNelson Chamisa, ngoba bakwazi ukuthi iningi labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi sebedakakile ngeZANU-PF nomnangagwa, akabasafunda kuyibona. Akulani ukuthi lisotha, akulani ukuthi lipolisa, akulani ukuthi li-CIO. Bonke abantu kathesi sebebonile ukuthi hayi iZANU ayisisi ndawo, iyasibulala. So yikho akade bekwesaba ukuthi ama-elections ayakuba khona next year. Liqiniso, ayakuba khona next year. Kodwa thina into esizibuza yona kuphela ukuthi kanti ngani bewafaka khatshana kangaka, indawo bengawafakelanga eduze, besabani ukuwafakela eduze khonapho baze bawafaka khatshana kangaka ngo-April? Kutheni phakathi lapho kwesabisayo? Ingani nasi South Africa iqede ama-election ngemva kwayizolo? Yikuyini okuyikho okwenza ukuthi befaka ngale? Kutho ukuthi kukhona abakuvumeleneyo leZANU-PF.